So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 22 kuZibandlela 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Yazi ukuthi intshayethu ihlaselwe yibubi nezidakamizwa. Into esihlukumeze abafundi nabatsha elizweni jikelele. Yile zinto engabe ibangele kakhulu ukwehla kwenani le-passage.
Isiphumile impumela yemihloliso ye-ordinary level abanye bekhala ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe. Kulaba balisi abathi sebekhalale umsebenzi laloba uhulumende esithi kazi lutho ngalokhu.
Kunza kwedola lethu eleZimbabwe injongo yinye ukuthi abantu bahlamukele uhulumende. Injongo yinye ukuthi abantu babone ukuthi uhulumende akunanto ayenzayo lenhlelo zingaphumeleli.
Liwa ngamandla idola leZimbabwe, ibandla elibusayo lisithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulotshwa kwemihloliso olweZimbabwe School Examinations Council kumbe SIMSEC namuhla lwazise ukuthi impumela yemihloliso ye-ordinary level eyomnyaka ka-2023 isiyethulelwe abafundi okusemthethweni. Inani lezifundi eziphumelele kulimhloliso liqansile nxa liqathaniswa lelanyakenye. Inani lezifundi ezenelise ukuphumelela kulimihloliso zapasa izifundo ezinhlanu kusiya phambili zifika kusilinganiso sokungamachumi amabili lasitshiyagalolunye ekhulwini i-29.41%. Inani leli likhwele lisuka ku-28.96% eyomnyaka ka-2022. Ekhuluma lentatheli izindaba eseHarare namuhla, umgcinisihlalo weZimsec uProfessor Eddie Mwenje uthe inani lezifundi ezabhala lemihloliso lehle lisuka ku-278,760 eyomnyaka ka-2022 lisiya ku-270,129 eyomnyaka ka-2023. Ukuhlaziya ludaba sixoxa nomnumzana Stevenson Dlamini ongumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST.
Okokuqala siyazi nje ukuthi intsha yethu ihlaselwe yibubi bezidakamizwa. Into esihlukumeze abafundi nabatsha elizweni jikelele. Yile zinto engabe ibangele kakhulu ukwehla kwenani le-passage. Okunye njalo singananzelela ukubana mhlawumbe abanye benelisanga ngokuthi babhale akade bengathola imiklomelo ephezulu, mhlawumbe ngenxa yezizathu ezingabe lobudlelwane lesimo somnotho. Kodwa okumqoka sikulandzelekayo kubana ukuziphatha kwabafundi yikho ngabe kubangele ukubana sibone izinga lokuphumelela kwabo lisehla, ngoba nxa sikhangela udibo lolu lwezidakamizwa lubhahle kakhulu kuntsha esesigabeni umedlalise esikolweni nabasesikolweni. Lokhu kuphazamisa indlela abafunda ngayo, phazamise nendlela abaphumelela ngayo ezifundweni. Njalo nababalisi abangakhuthalanga kakhulu ngenxa yokukhala ngenzuzo yabo, labo baladlabuzane lokubana bafundise kakhulu abafundi kuze babe lemiklomelo ephezulu.
Yikuyini okungenziwa ukuze kuthuthukiswe imfundo elizweni?
Kungathi kule mvameke yabakhona uhulumende efanayo lokuthi babise uhlelo lwekhala lalujonge ukuthi kwenze kube lula nje ukuthi abantwana baphumelele. Kodwa impi yakuqala vele kumele uhulumende alisane layo yona leyo yezidakamiswa ezikolweni nezitaratini nje jikelele nakuma-communities jikelele, ngoba khonakhana yikho sokulethe ukubana kube nokufiphala ekukhuthaleni kwabantwana okwenza imiklomelo bephasi. Kwesibili, singakhuthaza laba ababili kube leyo ndlela ezokubakhuphulela mhlawumbe inzuzo yabo ezenza ukuthi labo bakhuthalele ukuthi noma nje abantwana benze bengathi abazimiselanga bona babe bentshukuntshu, mhlawumbe lakho sokungakhuphula izinga lokuthumelela kwabantwana.
Kho okwenzakalayo kumihloliso le kungaba kuza aphazamisa na elakusasa nxa sikhangela kwezemfundo.
Ukufiphala kwekuthumelela kwabantwana kuyaphazamisa kusasa elizwe. Kwakuqala kumi kanje. Ngoba sikhangela ukuthi abantwana nxa sebethe benza igwalo labo lwesithini, sikhangela ukuthi baqhubeke besiya kufunda eziphezulu, baye igwalo lwesihlanu. Kodwa kungathibeka abantu abaya kumfundo yaphezulu, kuthi bona labana akumele bazofida kuma-university nakubaba balitshwayo. Okuza kudala ukuthi kube nokuswelakala kwabantu abafundile kusasa yeZimbabwe. Okuzenza kudale futhi ukuthi kube nabantu abaswele imisebenzi, beswele imisebenzi ngenxa yokuthi abana impumela efunakalayo. Ukuze maqhatsheke. Ngakho-ke into yakuqala ukubana kuzaswelakala abantu abazafit into ama-higher level of learning. Ngiyakhayela nabapolitechnic akhayelele bona labo abaqede izifundo zogwalo lwesini ukuthi labo babe ngabantu abazabayingxenye yezifundi eziyakhuphululwayo.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini ongumbalisi ekolitshini le-National University of Science and Technology ekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kusenjalo ababalisi bathi sebekhalale imisebenzi bekhonana ngeholo abathi liphansi. Bathi bafuna iholo eledlula inkulungwane i-$1,200. Okwamanje bahola amakhulu amabili lengxenye amadola eMelika i-$250, lenye ingcosana yemali yeZimbabwe. Ukuze sizwe okunengodaba lolu, sixoxele nobhala jikelele weHarare kwinhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Munyaradzi Masiwa.
Ababalisi abaphansi kwehlanganiso e-FOZEU ilama union amaningi i-FOZEU kule Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, kule PTUZ, kule EUZ, kule ZIBITU. So ababalisi abaphansi kwama-union lawa bakhalalile umsebenzi. Kuzokuba labanye ababalisi abangela ama-union labo bakhalalile umsebenzi ngoba vele imali esiholayo iyafanana kungelani lokuthi ukuyiphi i-union.
Okuzakwenza ukuthi babuyele emsebenzini bathi yikuyini?
Ababalisi bathi bona okuzayenza nje ukuthi babuyele emsebenzini yikuba imali yabo isuke yayengezelelwa nguhulumende.
Bafuna yengezelelwe ifike kumalini?
Ababalisi bafuna imali ifike ku-$1,260 imali ye-America.
Uhulumende yena okwakhathesi usetheni ngalokho?
Uhulumende kakakhulumi lutho, wakhuluma nje ukuthi imali yethu isizatekswa, sakubona ngeholo likaJanuwari imali yethu ishotile, vele sokutshengisa ukuthi uhulumende utekisile imali yethu, yona vele ilutshwane.
Sizwa njalo kule mibiko yokuthi kulokwethu selana, kuyini okwenzakalayo?
Iqiniso, abasebenza emahofisini e-education baqalisile ukubhoda ezikolweni besithi bafuna ukubona ukuthi kume kanjani abathi yona i-status ye-education. So kwayenza ukuthi abanye ababalisi bacinte bayethuka bayenza ngantwa nje basezikolo bayasebenza bona bengasebenzi besesaba nje ukuthi ama-threats lawa abakwazi ukuthi aphetha ngani.
Lo ube nginobhala jikelele weHarare kwinhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Munyaradzi Masiwa exoxa le-Studio 7 eseHarare. Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary umnumzana Taunga Nandoro uthi akula ababalisi abakhalele imisebenzi. Asimzweni elandisa.
Je kuti hanzi kune varairidzi vanga vari pa strike.
Ukuthi kulababalisi abakade bekhalale imisebenzi ngamanga aluhlaza joko, lami ngiqala ukukuzwa ngawe khonapha. Akula nto enjalo, nxa bekhona bengaba bengabantu abathathu nje kuphela. Kodwa iqiniso ngelokuthi bonke ababalisi bebekhona emsebenzini lamuhla, njalo asikhangelelanga ukuthi kungabe le strike lonyaka.
Kurerino
Umnumzana Thaunga Nandoro isikhulumeli sokhatsha lwezemfundo eprimary lesecondary ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Liwa ngamandla idola leZimbabwe ibandla elibusayo lesithi lokho kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Okwamanje emkambo omnyama idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola eMelika adlula kancane inkulungwane ezilitshumi lantathu, 13,000 Zimbabwe dollars, kuthi emkambo kahulumende libiza amadola edlula kancane inkulungwane eziyisificaminembili, 8,090 cents. Abakubandla leZANU-PF bathi ukugugudeka kwedola leZimbabwe kwenziwa ngabazonda iZimbabwe. Umgcinisikhwama kahulumende umnumzana Mthuli Ncube yena uthi idola ligugudeka ngenxa yokuswelakala kwemali kanye labantu abalisebenzisa buchapa elizweni. Ake sizwe umnumzana Malakhe Nkomo yebandla leZANU-PF ekhuluma ngodaba lolu.
Ngaba kuyimbono nje eminenginengi etshiyeneyo, kodwa iqiniselo esinaje thina ukuthi ukuhawula kwabantu kumbe ukuhawuliswa kwabantu ukuwisa kwedola lethu eleZimbabwe injongo yinye eyokuthi abantu bahlamukele uhulumente. Injongo yinye eyokuthi abantu babe ngathi uhulumente akunanto ayenzayo, lenhlelo zayo zingaphumelezi. Kodwa hayi, esikubonelayo yikuthi inhlelo ezikhona uhulumende lo okhona inhlelo ezenza ukuthi ilizwe lokhu likhulele siya phambili. Indiyenza sina abantu abasa ngendlala singakhayela i-development kakhona kwezinye indawo ezemkhomeni. So ngaleyo ndlela nezizita thina kuthatha ukuthi khona ukuwiswa kwedola lethu leZimbabwe injongo yinye kuphela ekufuna ukukhipha umbuso.
Ye, siyabona kodwa nxa ukuthi idola liyi 1 to 13,000 kamba kumangalisi khonokhu, njalo kuyini okwenza ukuthi lidule kangaka idola khona ngale emkhambo omnyama?
Yikho phela engikuthileyo laphana bathi ukuthi khona injongo yonke naleyo singawukhangeli ukuthi khona abantu badinga ukuthi khona kusolwe ilizwe lethu. Kodwa into abantu abangayinanzeliyo ukuthi ngokwenza njalo ukuhlukuliza laba abantu abaphansi. Uyangifithi wenithaya uhulumende kodwa usihlukuliza abantu abaneneke ikhapho leZimbabwe. Kanti ezinye izinto nje kufanele abantu bazi amabandla wonke langabe ephikisa asiyeyani enifake imphansi etafuleni. Abantu bonke bakhiphe izijeje zemoto kukhitshwe konke ama-sanctions esiqala ngawo abantu abathela wafakeni ilizwe leZimbabwe nani ibonakale lisehluleka ukuze abantu balizwethele out. Okuqina kudikekayo yini yabantu ngoba ekuqineni vele icishe ukuthi ngaze yema election abantu izandla leZANU-PF yakwazi kwasulana nekhathana yibizi izandla lakuhamba layelela leli lizwe. So ngaleyo ndlela into engaba khona eyake namacebo okuthi sithithikisa njani ngabe etafuleni sihlaleni sonke esikhulumeni sonke sithithike insilizwe lethu, hayi kwenikwa ngamacebo amanye angaziwo okufuna nokugcina zisa abantu abaningi lezi ubuhlungu.
Umnumzana Malakhe Nkomo ukubandla leZANU-PF ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esefelabhosi. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya okwenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Ya, iqiniso ukuthi idola lifanele liswelakale ngoba ikhefu elide lisanda kuphela. Abazali babhadale imali zesikolo besebenzisa amadola. Ama rates you know imithelo ye-council ibhadalwe kathesi lemithelo yemota yikho kuyazwisiseka ukuthi kungani idola lingekho emsikeni. Lokho ukuthi kule speculation lokhu vela ivele ihlala indawo ngoba i-reserve bank yona babethe khona ngeminyaka ophelileyo sebelungisile ukuthi into zingahlupheze imali. Kodwa mina bona ngathi igrathe kho i-market kathesi ivele kuyamanga kuhle ngoba abazali babhadale imithelo bahlawule imithelo eminingi kakhulu.
Ye, nxa sizwa kubandla leZANU-PF bathi hayi okunye kwangikhona kuphehlwa izijeziso zenotho ezetheswa abantu abakuZANU-PF kambe ngaba hambelana khona
izijeziso zenotho aziyisiqondanele abantu abalutshwane aziqondana ngoZulu. Laba bathi khona igolide liningi liyathengiswa eDubai lithengiswa ngapha eChina imali yakhona iyabisiya ngaphi imali efanele ingene izithelo eziningi ezikhethwayo platinum o lithium zonke ziyathengiswa ngaphandle kwelizwe kanti bantu beZimbabwe imali yakhona iya ngathi ya so ikhothi nganxa laba bakhuluma ngokuthi kulezi jeziso ngabantu abakhulu abasebuthongweni ngabantu abakaphaphami kutsho ukuthi asozisiba sibakhole ngoba ingoma ohlale beyikhuluma nale
ye kodwa noma sikhuluma sibili sijula kukhanya zani kungalungiseka yini khonokho ukuthi idola liyagugudeka
ye akulungiseki ngesiphangiphangi ngenxa yokuthi thina esingathi ngesikhiwa i-production yethu impahla esizilungisayo thina eziningi azithengiswa ngaphandle kwelizwe zithengwa ngaphandle kwelizwe kutsho ukuthi ama-offshore funds wonke lani esilawo amuntu wonke oyabe le mali loba angazazuza imali ku-World Remit kumbe Western Union iyathatha imali ayegoli kumbe ayetanzania kumbe ayezambia ayethenga awusithozi kuvele kube le mali ngaphandle kokuba kungaguqulwa indlela ebuswa ngayo ama-industry ethu wonke aphakame impahla zethu zonke esizithengayo ezibe zizimpahla ezilungiswe eZimbabwe sokusiba lama-excess reserves yiwazi agcina-ke ema-bank sekulungisa ama-import licenses
so yindlela ongenza khona imoney supply ingcono kulokho
iqiniso ukuthi imoney supply yenziwa ngezinye indlela ezimbili ukuthengisa impahla ngaphandle kwelizwe kumbe ukuletha esithi khona ngesikhiwa i-foreign direct investment yikho phela abantu bezanu behlale bekhuma ngezithelo ngoba kuyahlupha ukuthi imali ye-investment ingene ngoba ilizwe lethu iZimbabwe yethu le iku-high credit risk umbuso wakhona kawumanga kuhle abantu kababanjwa kuhle ama-property rights amalungelo empahla yikho kwenza ukuthi ama-director ama-foreign direct investors amaningi kasoze afuna ukubeya lapha ngoba i-insurance yakhona lama-cost akhona oku-investa eZimbabwe i-high credit risk kuhambelana lombuso welizwe nxa ungaguculwanga khonokho asize kulinge ngesiphangiphangi
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions obexoxa le-Studio 7 SARR singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ukudlelana lamanye amazwe wethekelela amazwe ambala kuzikazi le-Afrika namuhla okwele Cape Verde lapho axoxisane khona ngokuthiyeneyo lo mkhokheli welizwe lelo esuka kuleli lizwe ukhangelelwe ukuba uza kwethekelela kwele Ivory Coast engakayi kwele Nigeria lakwele Angola lolu luhambo lokuvuselela ukuthengiselana kwezomvikela phakathi kweMelika lamazwe ezwekazi le-Afrika kwezempilakahle kusiyafika izolo kusihlwa umkhuhlane wesihudo ubusubulele abantu abangamachumi ayisikhombisa lanye 71 njalo uyamemetheka okwethusayo eZimbabwe ngesikhathi esifanayo kulabanye abedlula amakhulu amabili nanhlanu 359 abacatshangelwa ukuba babulewe ngumkhuhlane lo omemetheka elizweni ingcwethi kwezempilakahle zithi kunengi okumele kwenziwe ukuze kwenqabelwe umkhuhlane lo kubika uGibbs Dube
inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization isanda kunika eleZimbabwe imithi lokunye okwenqabela ukumemetheka komkhuhlane lo osugulise abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amabili lengxenye 19,649 selokhu waqhamuka nyakenye ngonhlolanja ekuzameni ukwenqabela umkhuhlane wohudo elizweni i-WHO ithi ibambisane lenhlanganiso ezigoqela e-Health Resilience Fund The Vaccine Alliance, kanye le European Union, Embassy of Ireland, le United Kingdom Aid, lezinye. Ithi uncedo lolu luzakwenza eZimbabwe lizame ukuncenga amanzi ahloliweyo ukulolonga abongi abaza kuba lolwazi olujulileyo ngomkhuhlane wohudo lokunye okufunakalayo. Embikweni abasanda kuwethula inhlanganiso le iphinde yathi eleZimbabwe lizanceda ukwenza imikhankaso yokukhulumisana lozulu ngomkhuhlane wohudo Ingcwethi kwezempila kahle zincoma okwenziwe inhlanganiso lezi sithi kumele uZulu lohulumende benze okuningi ukuze ungamemetheki ngamandla umkhuhlane wohudo. Usikhuthaza mfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital okhulume okwamanje ezimele uthi kuningi okungenziwa ukuze kunqatshelwe umkhuhlane lo.
Okwamanje isihudokazi leso kuthiwa yikorela isesikhanya simemetheka elizweni, yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi khona bananzelele ngoba lesi sihudokazi umuntu uyayenelisa ukuthi ahude kakhulu ngesikhathi esilutshwana aphelelwe impilo yakhe. Yikho siyaxwayisa ukuthi abantu nxa behamba bengazi bahamba beqhawulana, lokuthi behambe bethenga ukudla abakuthola emamakethi bedle kungageziswanga njengoba amanzi lawo vele ehlupha. Lokhu kuyayenza ukuthi kuvikele ukuthi umkhuhlane wekhorela umemetheke usiya phambili. Njalo abantu bayaxwayiswa ukuthi nxa behamba emfeni lapha ezimfeni bananzelele kakhulu ukudla abakudlayo lokuqhawulana izandla esengukhulumile.
Kusukela mfundo Ngwenya uthi kuqakathekile ukuyabona odokotela masinyane uma ucatshangelwa ukuthi umuntu ulesifo sohudo.
Bengazibamelela ukuthi ahude ngoba isihudo sankona siyamangalisa, yikho kuthiwa isihudokazi. Bazabona umuntu ekhipha isihudo esingamanzi esingani irayisi, kuthiwa irayisi water stool. Yikho ke lokho akumelanga bacabange ukuthi umuntu uzasila engazange wayelatshwa. Nxa umuntu ethe watshona ezindaweni ezisemaphandleni ebulawa isihudokazi lesi esinje, bengaze bambeka bengazange batshela abantu bempilakahle esigabeni sabo.
Umemetheka ngamandla umkhuhlane lo eHarare, eManicaland, Matabeleland North, Maswingo, Mashonaland Central lezinye indawo. Kulabantu bafika amajumi amane 41 abasanda kubanjwa ngumkhuhlane lo eMashonaland Central, okuyisabelo esikhokhela ngenani labathaphe umkhuhlane lo kusiyafika izolo. Umnumzana Mavela Sikhumalo okunhlanganiso yeCombined Harare Residents Trust uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo, uthi bathola ulwazi kwezabempilakahle mayelana lomkhuhlane wohudo.
Ubonakala angathi amafiga lokhu ekhwela, asikwazi ukuthi ngamanzi yini kumbe lizulu leli elalisina insuku ezidlulileyo lezi. Sesibona ngazathi ama-figures emkhuhlane lo ohudo sekhwela futhi phezulu kathesi.
Ngobulayo kukhanya ngani balwisana kahle lo mkhuhlane lo, okulomuntu oyedwa kuphela osanda ukuhlolwa watholakala elegciwane lohudo. Umnumzana Thembelani Dube umabhalane obona ngokudlelana lezikhamizi kunhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association uncoma okwenziwa yikansili.
Owakhathi esikhathi ukuyawona nje umkhuhlane lo wawamemetheki kakhulu mhlawumbe ukuthi abantu bakobulawa sebeke bawugula, xa kusenziwa izimemezelo bayazithatha ngazo zonke izandla zombili. Ngakho-ke umkhuhlane lo abantu bawuqaphe ngeso lokholo ukuthi ngawungaba khona themba abaningi bayakwazi ukuthi benzeke. Kodwa-ke esikunanzela kakhulu ukuthi izeluleko ezibuya nebulawa city council zenza ukuthi abantu bahlale beqaphile. Kodwa-ke siyakhuthaza abantu njalo ukuthi nxa besezishweni lapha bananzelele bengakaze badle ukudla, bahlale bageze izandla, baqhawulane kodwa babebegeze izandla-ke ngaso kuthe waphuma lapha ezitheni ngoba siyakwazi ukuthi nabeke sikuvale 100% ukuqhawulana kwabanye. Kodwa sikukhuthazayo ukuthi bangaqhawulana abantu bahambe babambe ukudla bangakaze bageze izandla. Lekudleli lapha besifisa ukuthi nayo kuyavuma abantu bangasondeli kakhulu ekudleni okudliwa ngabantu abaningi ngoba kwandisa ukuthi kube yikho okumemethekisa umkhuhlane wesihudo in this case ikholela.
Uhulumende uthi ulwisana ngamandla lo mkhuhlane lo njalo ukhuthaza abantu ukuba balandele abakutshelwa ngabezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguGibbs Dube.
Kwezemidlalo, iyaqhubekela phambili imidlalo ye-Africa Cup of Nations 2023 lapho iqembu le-Ivory Coast lidlala le-Equatorial Guinea kuthi iGuinea Bissau idlala le-Nigeria okwakhathesi. Kusihlwa namuhla iMozambique izadlala leGhana, iCape Verde yona idibane le-Egypt. Kusenjalo sekukhethwa indlubu ezwele ephokweni kumncintiswano wenguqu okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Gubiga uJoseph Njanji.
Ikamba leSenegal yadibana leGuinea kusasa ntambama emdlalweni wesibaya sikaGroup C livele selifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokubuthelela imiklomelo yesithupha kumidlalo yalo emibili yakuqala. Wadlalela amaqembu abalesayile Highlanders kanye leDynamos uSimon Makwesi Banda uthi leli qembu litshengise obala ukuba lizimisele ukuvikela isicoco seAfrica Cup of Nations.
Senegal ngibona ngaba amafavorite ukubuyela ukuthatha icup nje eMorocco. Hayi, unabona nama-teams azafika kufinal lawo. Izini iSouth Africa siyajelela, but South Africa ingakwazi ukuwina kuTunisia, iyafika kumasemi ngoba itim yana istrong ngendlela ababhida ngayo ukuthi bathi bathatha almost i-six players ezisandans basebengezelela amanye amaplayers.
Iqembu leSenegal lihlezi phezu kwesibaya sikaGroup C lemiklomelo yesithupha, ukuthi ngemva kwalo kule Guinea lemiklomelo yemine. Iqembu leCameroon lona elizadibana leGambia lihlezi endaweni yesithathu, njalo lilo mklomelo owodwa, ukutsho ukuba kumele linqobe leGambia elingela ngitsho lowodwa umklomelo ukuze lithuthukise amathuba alo okudlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano. Wadlalela iqembu leZimbabwe Saints uBlessing Lunga uthi imidlalo yalonyaka ilezimanga, kodwa isifiso sakhe ngesokuthi iqembu leCameroon lingabuyeli ekhaya masinya.
Akhona nje ilama surprises makhaya lama-team so far, first games ama-team amaningi kube lama surprise like Namibia, even Cameroon can show ukuthi basebenzimeni for now, but hayi, my hope ukuthi bazaphika kwi-third game yabo.
Iqembu leSouth Africa lizadlala leTunisia ngolwesithathu emdlalweni wesibaya sikaGroup E, njalo umqeqeshi womdlalo wenguqu uGift Geto Nkala uthi kuzamele libophe ziqine ngoba wonke amaqembu akusibaya lesi esaselawo amathuba okudlulela phambili.
South Africa lo isitholile ama winning formula, I think ingaba yi tricks nga bengasayinas lelanga mhla ngoba sebebonile according to iplayer izimo wamumbono ngibona zani batshintshile i-type of play bebehambe egedini ngani i-first game yabo babedlala utikataka ongayindawo. Igame yayizulu ibelomehluko because behange from amagozi. I think bengadlala that same type of football kungatshintsha izinto.
Omnye njalo umqeqeshi womdlalo wenguqu uMduduzi Mpofu laye uvumelane lonkana oba ukucecisa yikho ukuphazamisa iqembu leSouth Africa.
South Africa, they need to change their mentality. Do they want to win or they want to issue opportunity? We know that is one of our philosophies, the South African ship, playing for entertainment. So they need to change the focus. So if their attitude changes, something can come up, because that team is composed of Sundowns players who have been doing very well in Africa. So if they just have that winning mentality and that team way, they can proceed to the next stage.
Iqembu leMali lihlezi phezu kwengalane yesibaya sikaGroup E lilemiklomelo emine, kuthi eleSouth Africa lisendaweni yesibili lilemiklomelo emithathu, ikanti eleNamibia lona lihlezi endaweni yesithathu lalo lilemiklomelo emithathu, kodwa lingaphansi ngemva kokuba libhaxabulwe ngeleSouth Africa ngefuko kanya ngesonto. Emsileni wengalane kule qembu leTunisia lona ilomiklomelo owodwa. Umlandeli womdlalo wenguqu Alex Banda uthi iqembu leZambia lona selidinga umthandazo ngoba libhekane leqembu leMorocco emdlalweni lokugcina kusibaya sika Group F.
USenegal obviously basemanxa imithatha futhi sikhangela kwemali laba izambe songani mhlawumbe South Africa already sine three systems ingathe isikhathi ngafika esilekele phambili.
Imidlalo yezibaya yafika emaphethelweni ngolwesithathu, kuyikho lapho kuzacaca uba yiwaphi amaqembu adlulela phambili. Amaqembu amabili azabe ehlezi phezu kwengalane ngasibasinya thola ilungelo lokuya kusigaba esilandelayo somncintiswano, ndawonye lamaqembu amane abe nemiklomelo eminingi abe ehlezi endaweni yesithathu.
Lingakhohlwa uhlelo olulandelayo Live Talk, lapho esixoxa khona ngomkhuhlane wohudo osumemetheka ngamandla eZimbabwe. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Isiphumele impumela yemihloliso yeordinary level, abanye bekhala ngokuwa kwesisindo semfundo eZimbabwe. Kulaba balisi abathi sebekhala leyo umsebenzi, loba uhulumende yena esithi gazi lutho ngalokho. Kukanti liwa ngamandla idola leZimbabwe, ibandla elibusayo lisithi lokhu kwenziwa ngabazonda uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Silu gqibake lapha uhlelo lwesanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.